Amalunga eqembu le-Lenders kuzamele ikhethe abakhokheli abatsha ngomnyaka ozayo ekupheleni kwenyanga kaNhlolanja njalo izikhundla ukuyizwa ezidinga abantu abatsha ngezigoqela esikamgcini sihlalo weqembu esikanobhala jikelele kanye leselunga lekomithi. Sebekhona sebephumele egcekeni ukuba badinga amavoti ngomnyaka ozayo njalo omunye walaba nguNkululeko Ndlovu, yena ofuna ukuba ngunobhala jikelele weqembu le-Highlanders.
Igama lami nguNkululeko Ndlovu. Ngifuna ukungena as Secretary General we-Highlander. So kudingeka umuntu ukuthi angene, umuntu wakhona umuntu okumele ukuthi abe le-vision, babe lo mbono ukuthi iqembu le-Highlander lingathuthukiswa njani siya phambili.
UNdlovu uthi ufundile ubukhokheli bomdlalo wenguqu njalo phezu kwalokho ulolwazi kwezobukhokheli bokuqhuba kuhle amabhizinisi okuyinto engaphathisa iqembu le-Highlanders ukuba liqede isikweletu elilaso.
Ngile-Masters in Business Administration. Esingathina I'm a Master of Administration. Leli qembu kuthiwa i-Highlanders ungalikhangelisisa kuhle ezizane uzabona ukuthi idinga ubukhokheli, idinga ubukhokheli ku-management, idinga ubukhokheli ku-administration. And lobo bukhokheli ngama-qualities ona lawo ngilawo.
Kwezemidlalo uNdlovu akusuye muntu omutsha njengoba yeke waba yingxenye yeqembu le-FMH Academy ebelisidla ubhedu kwisigaba seBulawayo Province Junior League eminyakeni eyedluleyo.
FMH Academy yekoBulawayo ngingaba ngu-technical director khona nekufana nomfowethu u-F Ndlovu urana leyo club ulwazi mlalo TV ngoba nje bengisenza ezinye izinto but therefore bengikhona kwesikhathi esiningi. Recently bengincedisa ezinye e-COSAF izakhumbula ukuthi iZimbabwe yiyot i-COSAF ngisebenze very closely le-leadership ye-COSAF ukuthi senze imidlalo le-COSAF ayiphumelele.
Obe ngunobhala jikelele weqembu le-Highlanders u-Emmett Ndlovu sewethula umbiko wokuba yena akasoze akhankasele ukubuyela esikhundleni ngoba esefuna ukuqina ngezokholo njengoba siwagcotshwa ukuba ngumfundisi. Abanye asebephumele egcekeni ukuba bazimisele ukungena kukhekhe leqembu le-Highlanders ngabagoqela uKenneth Mhlophe ofuna ukuba ngumgcinisihlalo weqembu, uWisdom Mabena kanye loPicot Hadebe bona abafuna ukuba ngamalunga ekomithi. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, nginguJoseph Njanjini.